Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula amazwi akhe akuqala njengomongameli weZimbabwe emhlanganweni weUnited Nations General Assembly kuhola elilandelayo inengi eZimbabwe lasemhlabeni jikelele limelele ukuzwa umbiko wakhe. Lanxa kungazakali ukuthi uMnangagwa uzaxila kuziphi indikimba inengi lithi kalikhangelelanga ukuthi ahambe ngonyawo lukamnumzana Robert Mugabe yena owayedume ngokuthuka inkokheli yemelika leBhilithane njalo nje kulumhlangano. Nangu uMugabe echothoza amazwe omabili eminyakeni esanda kwedlula ngokwethesa uhulumende wakhe izijeziso zenotho.
The illegal economic sanctions imposed on Zimbabwe by the United States and the European Union violate fundamental principles of the United Nations Charter.
Izijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe ngokungekho emthethweni yimelika le-European Union zephula izimiso ze-United Nations ezikhuluma ngokuhloniphana kwamazwe. Alila mahloni. Sithi alila mahloni kulizwe lemelika, alila mahloni kulizwe leBhilithane nabangani benu ngokusethesa izijeziso.
Okunye uMugabe ayedume ngakho okwakusekelwa njalo okulokhu kusekelwa ngabakhokheli bamazwe e-Afrika ludaba lokuthi ugatsha lomvikela olwe-United Nations Security Council kumele luguqulwe lube lamalunga angamazwe e-Afrika.
I reiterate my country's unflinching support for the African Common Position on Security Council reform.
Ngicizelela usekelo lwelizwe lami phezu kombono wamazwe e-Africa kudaba lokuguqulwa kogatsha lwe-Security Council olwaziwa ngokuthi isivumelwano se-ezulwini. Mongameli, abaningi bethu sesikwamukele ukuthi kumele siguqule lolu gatsha ukuze siluqinise.
Ngomnyaka odluleyo, uMugabe wachothoza umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump esithi unguntando kayiphikiswa ofuna ukwenza umathanda kwamanye amazwe. Ngokunjalo, wamcela ukuthi akhuthaze ukuthula hatshi ingxabano emhlabeni. UMnangagwa yena udaba lwezijeziso ezetheswa uhulumende weZANU-PF yimelika iBhilithane lomanyano we-European Union seke waluphatha kwezinye inkundla esithi isikhathi sokuhlaba umkhosi ngezijeziso lezi sesedlula. Kambe kuyini esingakukhangelela embikweni wakhe namuhla? Nansi ingcwethi ehlaziya ezombusazwe uMnumzana efidlela Ncube.
Awusozuzwe inhlamba, awusozuzwe uTony Blair kumbe iBritain kumbe iMelika kumbe uBush. Awusozuzwe ekhuluma ngama-sanctions, uzakhuluma ngalokho okutsha osekukhona. Ngicabanga ukuthi uzabe senza lokho ngesikhiwo okuthiwa yiku-resetter i-relationship esenzela ukuthi abonakale ngumuntu ohlukile kulo Mugabe. Nxa engasakwenzanga khona lokho uzabe efana lokho ukuthi nje uqhubeka uMugabe. Kodwa njengoba ngisho kufanele ukuthi abe ngumuntu oveza ukuthi ilizwe seliguqukile lizasihlonipha isisekelo sombuso nemithetho elizavumela amabhizinisi ukuthi angene elizweni bese lisamukelwa kanjalo-ke emhlabeni.
Sibuze njalo uNcube ukuthi udaba lwesidingo sokuguqulwa kogatsha lwe-United Nations Security Council olwaluhlala luhlatshelwa nguMugabe lona ulakho ukuluphatha na?
Ayisilo lwakhathesi ukufana luphathe, usesebuthakathaka kakhulu, usamele aphathe okuphathene lelizwe elidikileyo. Ukulungisa i-United Nations Security Council akusonto enganceda iZimbabwe okwakhathesi. Ilizwe elilambileyo elingelakudla, akufuba, akulazikolo, imigwaqo edilikile. Awungeke ukhulumele umhlaba nxa ngabe ngekhaya kungakalungiswa, usamele akhangele ngekhaya lapho kudilike khona. Enze lokho yena afanele akwenza, ahloniphe isisekelo sombuso, ahloniphe imithetho yelizwe, alwele lobugebengu be-corruption. Yiyo into esemandleni akhe, kenze okusemandleni akhe, angadingi okusemandleni abanye okwe-United Nations Security Council.
Ilunga leZANU-PF elihlala khonapha eMelika uMnumzana Kelvin Manduna uthi uMnangagwa uya kunanzelela ukuthi abantu bafuna inguquko ngoba sokule Zimbabwe entsha.
Okwakathesi priority yakhe is to really emphasize into ye new dispensation and open for business. Abantu bafuna ukubona iaction. They are not convinced by ukukhuluma kuphela, and I think uMnangagwa is aware of this.
Inkokheli yamazwe omhlaba eGNA layo izabe ilalele umbiko kaMnangagwa ngendlebe ezibukhali ukuze izwe ukuthi ngempela wehlukene lomgabe yini kumbe zimbila zantabanye.